iZANU-PF isebenzisa amabutho elizwe ungananzelela umnangagwa wehlulwa ngumgabe kwezepolitics. Lokhu kwabangela ukuthi umnangagwa ayotheza amabutho elizwe. Lokhu akulunganga lokho. Nxa singathatha thina ukuthi isecurity elizwe isebenzisa isecurity elizwe, ayikhona ukuthi ingenele kwezomzabalazo lezi, ilizwe lethu lingaba ngcono. Nxa kuyikuthi amabutho asebenza nsitha ayangenela, kuyabe kungenele phela bevikela udlame. Othuzananzela ukuthi amabutho awelizwe yiwo aphambili kwezodlame. Umzekeliso, 1 August 2018 lapho kwadutshulwa khona abantu esigodlweni seHarare, umbhuqazwe, 2008 ukhetho olwaliwa yi-Afrika yonke, into ezinjana ngakhayela ukhetho oludlulileyo, kufe abantu abaningi, amabutho lamapholisa akhona kodwa akuzange kubotshwe muntu. So into eludubo lapha ezweni singathi thina ngesikhiwa yi-abuse of state apparatus, abuse of security forces.
Abanengi bathi yebo ukungenela kwamabutho kwezombusazwe akulunganga, kodwa babuye basole njalo amabandla aphikisayo besithi yiwo adala ukuthi iZANU-PF iqhubeke isembusweni. Nanku atshona edabukana phakathi kusiba lokulwisana njengalokho esikubone kubandla le-MDC laku-CCC.
Kwaba liphutha ukuthi i-MDC isungula abantu abananzelelanga ukuthi uMnangagwa wayeselenkokheli ezithile khonaphana ku-MDC ezazikhwabitha ukukhokhela kwakhe uMnangagwa. Engusola yikuthi iqembu le-Lacoste elikhokhelwa nguye uMnangagwa laligiya ngodlame kusukisela kudala. Iqembu le-Lacoste yilo elaziwa ngokubhidliza inhlelo zikaZulu. Mana ke nginika umzekeliso. UMnangagwa nguye owayekhokhela umbutho osebenza nsitha ngesikhathi sombhuqazo. Nguye njalo owayebopha amalunga ezaphu. Ngikhuluma abantu abanjengobaba uMark Nzira Masanga, oSydney Malunga, oCZ Moyo, oRichard Ndlovu, oDoubt Mabusa, oCharles Sigangaja, oMrs Zodwa Sibanda, lobaba uFletcher Dulin. Zazinkokheli zezaphu lezo.